abantu abeqe umthetho banama-rights wabo, kufanele ukuthi ama-rights lawo alandelele i-regardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali. Ma kuthiwa abantu baboshiwe ku-situation enjalo, kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma kuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke, kungabi nokukhetha, kungabi nokukhetha, ngoba a crime is a crime.
Ye, kwalithi nathi udaba khona.
Udaba lolu olabantu ababotshayo lolu, ikuthi asilukhangeli ngendlela omele ngabe silukhangela ngalo. Ukhona umuntu obotshwayo, ebotshwa okokuqala, ibheli yinto alelungelo layo obana aphiwe. Kusesiwa lo muntu othi ebotshiwe aphiwe leyo bheli, abuyele futhi ayidala icala elifananayo kumbe liphose lifanane futhi konabo. Kusuka kube nzima ke enkantolo ukubana bekubambe njani. Yiko lapho suka khona sifike kukhesi enjengale ekababa u-honorable uJob Skhali, ukuthi wayevele ephiwe ibheli watshelwa lokuthi ubheli condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku-social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i-violence. Waphuma laphana nangu osekwenza futhi njalo kwaphana. So khonaphana ke nxa inkantolo isikuncisa ibheli bese ubona nto yikuhlukuluza, kukanti ke hhayi ikuvele ngumthetho wangikona ukuthi kona when you are given ibail uyaphiwa ama-condition ongawephula ikhoti lalo ilungelo lokuthi ikuncisha ibail nxa usuphenduka okwesibili.
Ngiyakuzwisisa lokho baba Kholiti, kulokuphathwa komuntu okobuntu, lokuphatha umuntu okwenyamazana, yikho esikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya, ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle baye endaweni yabo enkantolo lapho abafanele baye khona, kodwa abanye sebebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe ama-chain enyaweni nezandleni, omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi, lokho baba Kholiti angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Khona kwakhuluma ngakho sibonile uwajajena owe-ZANU PF. CM enkantolo gqoke isudu sibili, kodwa laba phela uJob Skhali zibakhalele sibili, wabona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Khonapho ngena Kholiti
laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kokuzakhi. Izakhi iyakubiza ibisithi sambeni ke ecourt. Xa sifike ecourt laphana ke izikezi nakwazi ukuthinta enxela ziqhuma solayo uthe gqoke zangabi ezakhona le eChikurubi. So ayisiku imbeda kuhamba njani bani loku sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi, lami nginje ngangivumelani lakho sibili, into embi kakhulu lena. Umuntu engabulalanga sho njalo engasothi umuntu useyi-threat yotona usengabulala, kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le. Lokhu akulandaba vela nto yumthetho wangkona.
Unkomazana, khonokho esikubonayo sakugcina ngesikhathi sika-Ian Smith. So kujoni khonokho?
Bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile, sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefakwe ku-custody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempatho etshiyeneyo?
Kholiti ngena khonapho baba.
Ukufaka insimbi ezinyaweni okwada mina ngathi kuvela ngaphi. Kuze kugcina kungikhumbuza ukuthi yazi ngiyakhumbula nge-election eyenzekaleyo ngo-2013 laba sabona ukuthi kona i-highest number ama-voters endaweni yana eChikurubi kwabana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable uNdayibiti. So mina ngicela ngizibuze ngenxa wabantu lokhu vele kwenza ngabo vele bekwazi ukuthi abantu kule nsuku they are so polarized bazasola uhulumende basola iZANU PF as if thina we've got anything to do lama-arrest kumbe ukuthi abantu babagcinwa njani. Kukanti-ke it's a correctional department service issue. Abantu bona labana abe-prisons yibona ngabe baphendula ukuhamba njani. Mina kwesikhathi ngibona ngathi ngxa ebeza ngabomo vele bekungufuna ukusolisa uhulumende basolise iZANU PF basolise upresident umnangagwa, ngoba you must always know ukuthi kona iZANU PF kayingenele endaweni enjalo. Even kunjani uhulumende ule ngathi ezithiyeneyo anti siyakwazi kona kule three arms of the state, kule judiciary, kule executive lelozini le parliament So I won't get nearly whether a parliamentary can get out. So I'm a parliamentarian should be raising this issue to me.
Unjani, who is now? But into ezenzakalayo eZimbabwe.